Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 2 kuMfumfu 2022 ngikeeps tobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyo wabathethi labantwana endlini khonapho kusenzakala khonokho wazothi belikade waphuma indlisi teacher abantu bancedisa ukuthi bacithe indlu.
UMnumzana Sybert Msengezi owaphanyeka udaba edalele ayikoti esola ubukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa uphepha engozini yebhomba eHarare.
Zama ukubalekela indlovu leyana eyamuhambayo athe zama ukungena emanzini ukuthi balekele indlovu leyana kulapho ahlanganwe nomndeni yathi yamubamba khonapho.
Obebalekela indlovu esiyathiya inhlanzi weqela emanzini wabanjwa ingwenya usequnywe unyawo lesandla.
Ubaba uMnangagwa ungumuntu o-indicator right athenele. He can deceive some people some other times, but he cannot deceive all the people all the time. Inasiyamazi.
Amabandla aphikisayo asola izenzo zikamongameli Emmerson Mnangagwa. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UMnumzana Sybert Msengezi ofisa ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa asuke esikhundleni sikanobhala jikelele webandla leZANU-PF uthi usedlela evalweni kulandela ukubhonjwa kwendlu yakhe izo lokusihlwa eHarare ngabacatshengelwa ukuba badlelana lohulumende. UMsengezi uthi abantu abahlome baphelela baphosele amabhomba emoteni yakhe bazama ukujikela amanye endlini lapho aphume khona nzima lomteni wakhe. Ucabangela ukuba abenze lokhu ngabafuna ukuthi ayekele udaba lwakhe oluseku High Court. Waphanyeka olunye njalo udaba enkantolo esithi kumele kumiswe umhlangano webandla leZANU-PF Congress okumele kwenziwe lonyaka. Uthi bonke abasezikhundleni kubandla leli bangena ukungekho emthethweni kulandela ukugenqulwa kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Umuyi uRobert Mugabe. UMnumzana Ngqobani Sithole igqweda likamsekenzi uthi kuyethusa kakhulu okwenzakale endlini kamsekenzi.
Izolo ebusuku undoda lo okuthiwa ngoSybert Msengezi ungifonele esithi yakhe isitshaywe nge-petrol bomb. Imota la itshaywe nge-petrol bomb ngamadoda angu-4 akade evala ubuso ababili bethwele imbhobho. Bathe bethethe ukwenza leso senzakalo babaleka. So uyo wabathethi labantwana endlini khonapho kusenzakala khonokho wazothi belikade waphuma indlisi teacher abantu bancedisa ukuthi bacithe indlu.
Ucabangela yena ukuthi kuhamba njani la?
Well, even lo muntu onganye uyabe phathekile uyabe bona nje ukuthi no into le isukela endaweni yakhe leyo yokuthi abophise iqembu leli libusa iZANU-PF ukuthi kanenzanga into ngendlela. So yikho lapho kusukela khona kungayisikho lokhu ngabe konke khonokho akwenzakalayo. And njalo indaba le njengoba yindaba engani isondele ukuthi izwakale enkantolo ngezinye indlela zokuthi kwethuselwe uSybert Msengezi.
Khonokho kwethuselwa kwakhe ubona zani uzayekela yini ukuthi ayenze khonokho akwenzayo?
Indaba isisenkantolo. Khathethe ukuthi angayi-withdraw-a. Kodwa eqinisweni indaba esisenkantolo sokumele ukuthi iziwe iphele angithi yes. No amount of pressure is going to change the complexion of the matter. He is still determined ukuthi ikhethi yakhe iziwe idluli. Kathi vele okubangalisayo kuyini, i-MDC yadlula kusomisa isibanzi. Awuyiso intolerant okuthi iqembu elibuswayo kalisahanjiswe enkantolo. I-32nd Republic is different, angithi. Not that you are choosing it ukuthi yiye kwenzileyo ngoba indaba esayi-investigator. But ngikhethi ukutho ukuthi ku-ovali ukuthi kungabe kuyisisusa soneso. Kodwa njengoba into iripotiwe asekeleni namaphoyisa a-investigate, sibone ukuthi ngubani okwenzileyo.
UMnumzana Ngqobani Sithole ligqweda likaMnumzana Sybert Msengezi sixoxe laye ekobulawayo. U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapolisa uthi ngabakatholi umbiko ogcweleyo ngodaba lolu. Umgoli wenhlanzi uMnumzana Winders Yanene obebalekela indlovu weqela emanzini walunywa kakubi yingwenya usequnywe isandla lonyawo esibhedlela sempilo koBulawayo. Umne wabo uMnumzana Christopher Mkombwe uthi kulusizi uba uSiyanene obesiyathiya inhlanzi njengenhlala yenza emfuleni uMlibizi kasenelisi ukuselela umdeni wakhe. Imbongi elodumo uObert Dube usenike uSiyanene i-wheelchair. Umkhombe uthi kuningi kakhulu okudingwa imuli kaSiyanene. Ukhuluma ngalokhu lokuhlaselwa kwakhe ingwenya.
Sama ukuthi inhlanzi yebhejini engene ku-island kwasekubuya indlovu yalifunanada amanzi yena eku-island. So wathi yabona indlovu enye indlovu yase yamulanda nate kade khona. Wathi ezama ukubalekela indlovu leyana eyamuhambayo asezama ukungena emanzini ukuthi kubalekele indlovu leyana. Kulapho ahlangane nengwenya yathi yamukamba khonapho.
So manje uphume njani khonapho?
Yaze buya abanye kade bethintsha nje. Yibo abamlamulayo baze ophosa amatshe ukuthi yimiyekele bayebamdonsela phansi njeni basesenye abantu betaxi babamtatayo.
Kathesi ungaphi?
Sesibhedlela empilo zami ngiya operation zaquma inyawo yangene isandla semsayini.
So baqumeni?
Unyawo lesandla.
Ngounyawo olulodwa?
Left side. Unawo lesandla labantwana abathathu bethi abafazi abangutini then omunye wangkhona obalekela osithi wakhona wabhubha kahleko so kehlekiwe umntwana oyedwa olomfazi wabhubhayo then abanye la abantwana abangutini ngiyasapota kodwa ayebehlekeziemfikazikazinye emncane.
Singathi-ke manje useyaphila njani kwina ucela ukuthi abantu bamncede ngakho?
Njengoba baba lapha ngizile yoba okakhethi uhlezi lomama umama wenkolo esekhulile so kakhethi nguye-ke umuntu owekhangele ukuthi ngabe yabe ngincedisa umama nomntwana wakhe sakhethi vele sengizima ngisakwazi ukuthi yabe siyenzisa kuyo abantu kodwa hhayi ngizima.
Ucela uncedo olunjani?
Okakhethi wethi vele uncedo olufaneleyo engiwucelayo luningi njengoba ama-cofis ankolo esibhedlele esibhedlela imithi yabe njengokokuthe ngingavele akuningi ukuthi singakukhanya ukuthi labo abantu bedirectingedisa sibe
ye batshela abantu inombolo yakho ukuthi bangakuthola njani.
Leyo emsebenzisi W7254707.
Iphinde njalo
W7254707.
UMnumzana Christopher Mkombwe ngumne wabo kaMnumzana Winders Sinene olunywe kakubi yingwenya. Sixoxe laye esemlibizi eBhinga esabelweni seMathabeleni North. Bakhala ngodlakela lwezombusazwe abakumabandla aphikisayo eZimbabwe langokubotshwa mahlayana kwamalunga abo. Bathi amanye amalunga abo atshaywa ngabacatshangelwa ukuba basekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi bekhankasela ukhetho oluzayo kumbe bedinga abantu bokubhalisela ukuvota. Bathi okwamanje kulabantu abedlula amathumi amahlanu abakumabandla aphikisayo abavalelwe entilongweni okuthiwa bathuthuzela udlakela. Abavalelwe entilongweni bagoqela amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party, Citizens Coalition for Change lamanye. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF lomnumzana Msongelwane Ndlovu isikhulumeli sebandla leZaphu. UGawule usungula lingxoxo.
Onikita mangena kathi bayanga baya ngaphi ngesikhathi ukukhona okusenzakala lapho okungayisiko esinele sikubuyelele siye kugebha kwakukhona ngesikhathi kwayenzakalayo ngesikhathi sempi zinenge izinto zayenzakalayo ezimbi konke ukufa kwabotobogala kwayenzakala ngesikhathi sempi konale kodwa zineke sikubuyelele kathethi sanela kathethi kathethi sisemumeni omuhle kakhulu ukuthi kulokuthula elizweni akulani kodwa kulabantu abasisetshenzisayo ukuthi bayenze udlame ngabomu ukuze kuthiwa kulakwe ezimbabwe akulakuthula
Ndlovu.
Hayi,
Ya ubaba okuhle ukuthi uyavuma ukuthi singakhangela emuva ibandla lakhe lidume ngodlame lokubulala kuhle lokho ayi ngimshayela ihlombe ubaba uGawuli kodwa akukhohlwayo ukuthi even esitonjalo ukuthi izano ikhokhelwa ngubaba uMnangagwa uyakhohlwa ukuthi ubaba uMnangagwa ube nguvice president kusenzakalo dlame uyakhohlwa njalo ukuthi nesikhathi segugrawundi ube nguminista ekhohlwe njalo ukuthi kuze kuyeku-runoff nguye ubaba uMnangagwa owayenza kwaba le-runoff njalo wathumela abantu bebutho ukuyebulala abantu emaphandleni ubaba uMnangagwa ungumuntu o-indicator right athene left he can deceive some people some other times but he cannot deceive all the people all the time ina siyamazi kulihlazo elikhulu ukubona abantu bakithi abantu ababa uGawule bebuya bezokhulumela umbulalo wezwayo bemqine bemfaka lipstick ixoxo elikhulu kakhulu thina njengozapho sithi asizinukeni amakhwapha njengabantu bemathebeleni especially thina esabulawayo esiqhubeka sibulawe labantu bakithi sikhuluma iqiniso singathi ngoba sifuna izikhundla kumbe sifuna okuye ethunjini sibe yithi esikhuluma kakhulu asibayekeleni labana abantu abazanayo bona bebeyibo abakhulumayo not thina
Baba Gawule kuthiwa ke umbulalo omkhulu umongameli nanku uyakhuluma lapho ubaba uNdlovu
lokho okukhulunywa nguNdlovu ukuthi umongameli ngendlela amchaza ngayo hayi mina ngithi umongameli ngalesani isikhathi wayengayisiyo obusayo ilizwe lalibuswa umgabe okwakusenzakala konke sekunika umgabe umgabe nguye owayekhokhela ilizwe kanti indaba okuhle kwakusenzakala kwakuthi kwakunikwa umgabe kakekube kuthi kusenzakala sekunikwa abanye ngaphansi kwake njani kathesi asithi nakathesi uMnangagwa asithi ngesikhathi sombuso wakhe okwenzakaleyo kuba kunikwe yena umnanga upresident uMnangagwa okuhle njalo kunikwe yena upresident uMnangagwa hayi ngesinye isikhathi kwapha embusweni kwamnangagwa okwenzakaleyo kuba sekunikwa abanye abantu abangaphansi kwakhe ayisifo khonokho yibo kumele sikubalekele sikwazi khonokho ukuthi kwesinye isikhathi abantu siyakusebenzisa khonokho ukuthi umbuso wawungaphansi kwamgabe konke okwayenzakalayo wakungaphansi kwamgabe
uyakuvuma khonokho baba Ndlovu
Hayi ngizakuvuma ngithini into esegcekeni ukuthi nxa ukuthi uMnangagwa wayengazwani le nto ayenzwa ngumgabe yokubulala lokugangada abantu wayeza resign uMnangagwa but akazange arizane wayengu-chief enforcer wakhona nguye waphumayo lakumasi lawo amavidiyo lapha le mbali zikhona ezibonisa ahambe siyathwala abantwana emathebelelendi ehamba lo Innocent Qala bethi babapareta besuka lapha beganyula bequnya izintamo uMnangagwa ngokwakhe lokho kokuthi umgabe umgabe ube ngu-chief but ube lama-enforce akhe khathesi uMnangagwa nguye-chief but abantu bayaphela siyazi abantu bayafa abantu bayaganyulwa njengoba indaba esikhuluma ngayo namuhla indaba ye-violence asikhulumi ngento enhle awusibizanga ukuthi sizokhuluma ngento ezenziwe ngumnangagwa kodwa sizokhuluma ngento ye-violence angisoze ngiphume mina ngiphambuke kuhlelo ngiqala ukukhuluma into ezinhle engingazaziyo futhi into enhle engiyaziyo ngobaba lo obusayo khathesi yokuthi since ethatha umbuso ukhonile ukuselebrate ama-birthday akhe lokho hhayi lokungcwaba abanye abafaya i-erozeka yinto enhle engiyibonayo otherwise ukuthi sithi si-celebrate kule nto enhle ayenzayo kulabantu abayi-5 million abasebazweni abangelampilo abaxotshwayo bayatshiswa obaba uGawule bahleli la bathi hhayi umongameli wenza into emangalisa abantwana bezimbabwe behluphele
nanso-ke khonapha indaba Gawule
ilizwe leli sifuna sindawonye sincedisana sihambeni asivumeni khonapha lapho esikhona ukuthi khonokho uMnangagwa akwenzileyo uyabona eminye imisebenzi ebonakalayo ukuthi ananzelele ukuthi uMnangagwa ukangele even lezi zinto zonke zenzakalayo phakathi sithi ukangele ukuthi kuloku kuthula kulento zonke independence for the first time ibuye yabuya emasebeleni anisakhangele ngayo ezama ukuthuthukisa uzulu emasebeleleni enjengezama bezi-water project yena ixalisa ngani i-water project konke kwakwizinto asikukhangeleni labo sikubone ukuthi nesikhathi sayizolo kade kungekho kade sembusweni lowo kuloku kuthula asikhangeleni khonapho siphinde up from khathesi siya phambili kodwa singagebha amangcwaba sikuthi ubani wayete bani hhayi umbuso lona wakubusa umgabe ngalesani isikhathi khathesi kubusa uMnangagwa asikhadeni uMnangagwa upresident Emmerson Mnangagwa ngombuso wakhe khathesi lapha khona
lapha lizwe umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF lo mnumzana Msongelwane Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu Sangena usigaba esilandelayo siyesikhangela ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane abantu abedlula ikhulu lamajumi amahlanu 125 bafele emdlalweni wenguqu izolo e-East Java kwele Indonesia. Ele Ukraine lithi ledlule ibutho lakwele Russia eleyman lapho ele Russia ebelingenise khona izikhali lokunye. Abezindaba abe-Agence France Press babika uba abantu abafika amajumi amane babulele izulu lesikhukhula uHurricane Ian. Sike sizwe ezamasiko.
Senhana masiko wenzi umandla
baba mkhulu. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya ukhona ngaleke kobulawayo. Sakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi ngiyabonga Dube lami ngiyabonga ukungena ehlelweni.
Hawu siyathaba kakhulu ukuthi sikutholele namhlanje. Sesikudinge kakhulu ye akutsho nyanga enkulu. Sizokuthiwa ke kulabantu abakhonana besithi umasuku induna ematopo kayizange ibukiswe kazange kwenziwe usiko so kuhamba njani kula ngale ematopo.
Ye kunjalo sibili kutsho ukuthi okokuqala ngathi mina induna yamasiko amasiko angabantu naye induna yabantu yikho nxa ubaba efile kufanele ukuthi kuchithwe amanzi kungachithwa amanzi ungaphela umnyaka abuyiswe ngesintu ngosiko. Ukubuyiswa kwakhona kutsho ukuthi isizwe sakhe umasuku khathesi siphakathi komnyama ngoba induna yematopo ayisetshenziswanga. Isizwe sonke sisengozini yakho konoko. Kube sokusithi layo umntwana yenalo asebemfakile ukuthi induna bamyengile ngoba usiko luyabulala akasokaye ndawo. Ngoba usiko kufanele ukuthi nxa induna uyinduna yosiko kufanele abantu bakhe abakhokhelele ngosiko kwenziwe isintu esiqondileyo phakathi kwesizwe sakhe kwenzeka ukuthi abuse kuhle. Nxa uyisemkhulu engabuyiswanga uyise engabuyiswanga isizwe sonke sembethe ingubo emnyama esezintabeni.
Singathi ke indaba engazange ibukiswe kwakumele ukuthi ngakwenziwa ngubani khonoko.
Angithi lokho kufanele ukuthi kwenziwe yibo abakomasuku yena ngokwakhe akuvume khonokho atsho ukuthi angisoke ngingene mina esihlalweni ubaba kakabuyiswa ubuyiswe uyise kuqala mandulo azakwembathiswa izingubo zobukhozi. Nxa kungenziwanga lokho akayindawo ngabe uyafuna ngabe kafuni izinto zisoze zimhambele kuhle ziyasala zihlala ziphecile.
Singathi ke manje
isizwe sakhe sele sikhonona.
Yeah, so pho kumele benzeni kulapha ke abakumasuku?
Hayi, bona okwamasuku ofana ukuthi bakwenze ukuthi ababuyele emasikweni. Angithi kulabadala ezintabeni bona abakumasuku abaye badaleni babuze baxolise kwenziwe izinto zonke ngendlela babuye kuyexoliswa futhi le ndaweni zamasiko yiziphi na indawo zamasiko. Injelele idula yijilo ikhozi lentaba emnyama efictory libunyela komanyango kunyelo nebani layatshelwe khona le egokhwe ukwenzeka ukuthi isizwe sicoliseke kuhle.
Ye siyakuzwa kakhulu-ke gqiba ngamafitshane ngolombo babangwena.
Yikho-ke ngali ndlela engiyitshoyo angikwazi ukuthi bakufake isintu siphi ukuba yinduna ngoba sebemonile. Yikho ukuya kulezo ndawo engizitshoyo zamasiko ibuyaphephisa ukuthi besingakwazi seca usiko samfaka samembathisa ingubo zikayise uyise engakheziswanga ngosiko.
Yikho
engingadinga ukutsho phakathi kwesizwe sikamadlenya.
Ye siyakuzwa kakhulu-ke lapha besixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya okhona ngale-ke kobulawayo. Siyabonga kakhulu-ke baba Ngwenya ungadinwa kusasa baba.
Ngiyabonga.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyala siyamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo njalo ngiyathemba ukuba sizabusiseka ngentshumayelo eyanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje ngizafuna sikhangele izeluleko kwabatsha. Afundeni umtshumayeli chapter 12 verse 1. Futhi khumbula umenzi wakho ensukwini zobutsha bakho. Zingafiki insuku ezimbi. Ingasondela iminyaka lapho uzakuthi ngithokozi ngayo. Lapha umtshumayeli uleta inhlakanipho eqakathekileyo kwabatsha. Nxa sikhangele ilizwe lethu leZimbabwe, abantu abanengi khathesi eZimbabwe, nxa sikhangele inani labantu, ngabantu abatsha. Abantu abazikusasa eZimbabwe ngabantu abatsha. Kodwa sokuvuke udubo olukhulu kakhulu. Abantu abatsha sebethatha izinto ezinathayo, ezidakayo, izinto zokubhema ezibadakayo, izinto ezidiliza imizimba yabo. Yikho asebekwenza ilanga liphuma, ilanga lisiyatshona. Zinengi izinto ezenza ukuba abantu abatsha begcine becabanga ukuthi indlela engingaphuma phakathi kodube ngilo ikunatha kumbe ikubhema kumbe ikuthatha okunye okudakayo. Udubo lokuqala siyananzelela ukuthi yebo akula msebenzi elizweni lakithi, imsebenzi yabe imlutshwana. Okwesibili, ngenxa yomnotho abaningi bayehluleka lokuya esikolo. Umuntu agcine esithi njengoba ngayanga esikolo ngcono nithathe lokho okudakayo. Okwesithathu njalo siyananzelela ukuthi abanye bayayengwa ngabanye. Loba umuntu esesikolo, loba umuntu esebenza kumbe ngkhaya bemkhangela, uyayengwa ngabangani bakhe ukuthi aqalise ukuthatha okudakwayo. Ngenxa yokuthi kuyabe kukhana ngani kuyinto enhle, kuyinto ebukekayo, kuba lalokho esithi peer pressure. Abanye bakhe babe bembandezela ukuze bethi nxa wena ufuna ukuba yingxenye yethu yenza njengathi. Ngakho sezabhema imbanje, sezayenza ezinye izinto eziningi-ningi. Besikhangele amapholisa kathesi alezindaba eziningi okugcina kugqekezwa kumbe kusiba lezinye indaba ezibuhlungu kulabantu kumbe kusenzakala okunye ngenxa yokuthi abatsha babe bethethe khonokho okubadakayo sokubanika isibindi sokuthi benze amacala amaningi. Umuntu agcine esesejele esesemncane. Ibhayibheli lapha liyasixwayisa ukuthi khumbula umenzi wakho usesemutsha, useselamandla. Isixwayiso sokuqala ngoba omutsha uyabe sithi manje ngingasinda njani, ngingaphuma njani phakathi kwenkinga zonke lezi. Okokuqala ukuthi khumbula umenzi wakho. Laphana nxa usithi khumbula umenzi wakho kutsho ukuthi iBhayibheli likubizele ekuqaliseni ukuthi umphefumulo wakho lempilo yakho lakho wonke yikho khona kumele ukubise ukulethe kuNkulunkulu. Ngakho lapho akulandaba lokuthi kumbe ngikhahlala emakhokhoba, kumbe ngikhahlala eBenside, kumbe ngikhahlala ekhaya, kumbe ngikhahlala endlini enhle kakhulu, kumbe ngikhaya asilandi. Konke lokhu akulandaba ngoba uNkulunkulu uthena kungabe kungumbani lobani obiza igama lakhe uyasinda. Okokuqala wena kumele ubize igama likaNkulunkulu likaJesu usinde umphefumulo. Yinhlakanipho eqalisa khona nxa usesemutsha. Kumahubo uDavid uyakhuluma uthi yena mahubo 119 uthi kambe umuntu omutsha angazigcina njani? Angazigcina ngokufihla ilizwi likaNkulunkulu enhlizweni yakhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba siyathandaza igama likaJesu. Khulula abantu abatsha kulokho okudakayo. Bakhulule uNkulunkulu ngegama likaJesu ukuze bakukhonze. Impilo zabo zithathwe nguwe. Ulethe ukuguqula empilweni zabo. Ngiyathandaza igama likaJesu. uNkulunkulu wami babe yisibusiso kubazali babo, babe yisibusiso ezigabeni. Ngegama likaJesu siyathandaza ukuba kwenzakale njalo kuvezeke. Amen.
Lobe kulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami lenkomo.
Siyabonga kakhulu untungami lenkomo. Weze midlalo uJoseph Njanjo sejulela okwenzakaleyo namhla eZimbabwe lakwaleBritane.
Nansi impumela yemidlalo yeCasablanca Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu le-Islanders linqotshwe nge-3-2 ngele-FC Platinum emdlalweni obusenkundleni eBarber Fields. Iqembu le-Manchester Diamonds linqotshwe nge-1 kanyanga le-Dynamo emdlalweni obusenkundleni eSakuva. Kuthi iqembu le-Capes United litshayele e-Triangle nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni National Sports Stadium. KwelaseNgilandi iqembu le-Manchester City libhaxabulele Manchester United nge-6-3 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Etihad.
Kuzenjalo uVoster Chidema owayengumdlali weqembu leAmazulu Football Club emvimbi esabekayo uthi akulula uba umqeqethi wabadlali abasakhulayo. UJoseph Njanji usipha olunye njalo udaba.
Uchitema ngomunye wabaqeqetshi abasebenza labasakhulayo abeqembu leBulawayo City njalo uthi kungumsebenzi ongekholula uqeqetshi abadlali abasafunda ukudlala ibhola.
Ah, khona ku difficult but njengabantu bebhola anti sisadlula kulezo stage anti khona kunzima but as we go abafana they will understand.
Ngesikhathi esadlala umdlalo wenguqu uChitema ubevala ndawonye lemvimbi ezivalisa umkhuphali Masuku uDavid Mkandawire kanye loHerbert Dick njalo bebengabadlali abesatshwa kakhulu ngabagadli ngoba bebefaka unyawo bengalukhiphi. UChitema uthi sekulehlekana nje labadlali abasakhulayo abatshengisa ukuba bengadlala ngokuzimisela njengalokhu bona ababekwenza.
Bona basasekhona but sebebalutshwana but nge-encouragement esiyabe sibanika yona. I think siyakwanisa ukuthi sibagrume bebekhona.
UChitema usebenza ndawonye loBruce Chuma kanye loGift Lunga Junior kuqembu leBulawayo City abakhangele abadlali abaleminyaka engaphansi kwe-10 lantathu abadlala kuZimbabwe Football Association Bulawayo Province Junior League kanye leqembu labasakhulayo elidlala kuZifa Bulawayo Province Division 2. UChuma uthi basebenza kuhle kakhulu loChitema.
Kulula ukusebenza nabantu ababelizisa elikhuluma ilanguage yebhola terms of ukuthi nxa ekhuluma uyayiunderstand ukuthi lento eyikhuluma leyo into engayo lami ngandidlala sasikhuluma soendi ku-easy ukurelatini imessage very fast kuma-players.
UChitema uqale ukudlala ibhola edlalela iqembu leBulawayo Wanderers uphinde njalo wadlalela iqembu leMthala wasesiyadlalela iqembu leAmazulu lapho aphakamise khona isicoco seleague ngomnyaka ka-2003. Ngemva kokuchabalala kweqembu leAmazulu uChitema udlalele iqembu leMonomthapa lapho lakho aphakamise khona isicoco seleague ngomnyaka ka-2008. Ngakathathi umhlalaphansi uChitema udlalele amaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye lamaqembu asedolobheni leBeitbridge athi leBotha Strikers kanye leTown United. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ngakho uhlelo lwalomhlanje uthi sikhangele bese lazo uMnumzana Sayibheth Msengezi uwaphanyeka udaba edale le High Court esola ubukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa uphepha engozini yebhomba emzini wakhe. Ubebalekela indlovu esiyathiya inhlanzi weqela emanzini wabanjwa yingwenya usequnywe unyawo lesandla. Abakumabandla aphikisayo basola kakhulu izenzo zikamnangagwa. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje Oliver Lesa umthembo sithemba uGibbs Dube lilale. Ndingakhohlwa usithumela ke imlayezelo yenu etshiyeneyo lisithumezele ku-imeyili yethu ethi studio7@voanews.com. Ndilakho njalo usithumezela kunombolo yethu yeWhatsApp imlayezelo yenu etshiyeneyo kunombolo ethi +1 202 465 0318. Naso ke futhi inombolo leyi siyayiphinda +1 202 465 0318. Email yethu ke ithi studio7@voanews.com. Sikhona lakufacebook VOA Ndebele, lakuinstagram VOA Ndebele. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.